Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 8 Ntulikazi mu Prophets Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Unkosikazi Zodwa Khumalo Dabengwa, umkakhe kaMoyi uMnumzana Dumiso Dabengwa, obhubhele eNgilandi ngenyanga edluleyo, ubekiwe lamhlanje indaba zinduna. Izakhamizi zasemaphandleni aweWange phansi kukanduna Mvuthu zibuthene izolo embukiseni wokubukisa ezokulima, ukweluka kanye lokufuya. Baveza ithemba abakumdlalo wenguqu ukuba imizamo yabenhlanganiso yeFIFA ingavulela eleZimbabwe amathuba okuthi libuyele enkundlaleni njalo ukudlala lamanye amazwe. Unkosikazi Zodwa Khumalo Dabengwa, umkakhe weqhawe lesizwe uMoyi uMnumzana Dumiso Dabengwa, obhubhele eNgilandi ngenyanga edluleyo kaNhlangula, ubekiwe namhlanje emanxeleni entaba zinduna phansi kukanduna Mtshana Khumalo ngemva kwenkonzo yokumvalelisa enzelwe e-amphitheatre koBulawayo ekuseni. Inkulungwane lenkulungwane zabantu bezithe gwaqa enkonzweni koBulawayo lasentaba zinduna bezovalelisa naleqhawekazi labo uMakhumalo olaliswe eceleni komkakhe uMoyi uMnumzana Dumiso Dabengwa. Inkokheli zamabandla ehlukeneyo labo baveze ukulahlekelwa okukhulu kwesizwe ngemfa kaMakhumalo. Lokhu kufakazwe ngumphathintambo wedolobho lakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube owebandla lezanu PF.
Sibuthene lapha ngivumelani ngithi ngempela bathi celebration, it's very true. Zodwa kimi siyazifitha. Singakhumbula ukuthi umkhuhlane umhlaselenini umkakhe emphelekezela time and again efisa umphumyeni wakhe asinde. Because of that faith uSizodwa abenayo wasinda. Saba nehope ukuthi she's made it. Kanti asikuzangelangeni umkakhe wahlatshwa ngomkhuhlane yenobengulo bekhulumkakhe. Umkakhe waphanga wedlula bantu Zodwa wasalelokweni esilwa nawo umkhuhlane.
Inkokheli yamabandla aphikisayo ambalwa ibikhona emthandazweni owenzelwe koBulawayo andubana ayingcwatshwa emanxeleni. Linkokheli igoqela eyezaphu kulibandla elalikhokhelwa ngumkakhe, ele-MRP, ele-CCC limelwe ngumkhokheli walo uMnumzana Nelson Chamisa, abemuli yakoDabengwa leyakoKhumalo, unduna Mtshana Khumalo labanye. UMakhumalo owayezelwe ngomnyaka ka-1947 ubhubhele eNgilandi mhla ka-15 Nhlangula ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane owemvukuzane alwisane layo okwesikhathi eside. Uchiye abantwana abahlanu labazukulu abathathu izikhulumi eziningi emngcwabeni wakhe zilandise ngokwelukulwela ilizwe kwakhe eseZambia waphenduka ekhaya kodwa ukubotshwa komkakhe labanye kwamhlukuluza njalo usisebenzele isizwe ngothando langokwezehlisa. Lolu daba silulotshelwe nguAnastasia Ndlovu lalubalelwa emoyeni yimi uPraxedes Jeremiah. Ngameli Emerson Mnangagwa onguye njalo umkhokheli wezano PF uthi akuladlakela elizweni olutshona lubabazwa ngabanye abantu njalo ofisela iZimbabwe ukhetho olulokuthula olungeladlakela. Lokhu ukutsho emhlanganeni omkhulu owerally webandla lakhe owenzelwe enkundleni yeChemanza eMagunje namhlanje esithi ulethemba isimo esingeladlakela sizaqhubeka ukhetho luze lwenziwe ludlule.
It is good for us. We don't need to please anybody. Karoti wana no uriana. Vanhu mishati no gara namasabhuku edu mahetme namadzimambo vatiparidze kuwirirana. Ndinoziva kuti madetractors edu netuhwasvika tatwaro vanenge vachida kuti kumboitwa mheremere kuti sarudzo yedu inzi haina kufamba zvakanaka.
Kodwa umsekeli wesikhulumi sebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, CCCC, uMnumzana Kostalo Siziba uthi umongameli akakhulumi iqiniso ngoba soluqalile udlakela elizweni lonke njalo elakhe ibandla kayisilo eliqala udlakela ngoba amalunga alo eyiwo ahlala ehlaselwa mihla ngemihla ikakhulu emaphandleni ehlukumezwa.
Njengabandla le-TPC elikhokelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa esikufunayo kwele Zimbabwe yokuthula ukhetho akufananga kube ukhetho lokulimazana lodlame lodlakela kufanele ukhetho lube umncintiswano wembono ehlukeneyo ama-policies laba bathi sizalungisa iZimbabwe engcono lalaba bathi balombono otshiyeneyo abantu bekhethe phakathi kwalaba ke ababuya kibo bezokhankasa ukubana bafuna ukubana bekhethwe ngabantu. iZANU-PF ke nxa isihlulekile kumncintisano iyazakala ukubana iyabuyela kudlame lodlakela ngoba lingayikhangela imbali yayo iZANU-PF yikwenza kwabo uma ikakhulu sebefakwe ke ekhoneni. So thina njengebandla sikhuthaza abantu bakithi uzulu wonke jikelele ukubana kufanele sibe lokuthula singene kukhetho abantu bencintisana imbono ofunwa ngabantu ebenguye ophiwa ithuba lokubana ekhokhele. Asikhathele ngabantu ke abafuna ke ukusibusa ngendlela ke engekho ke evela ebantwini. I-confidence kumnotho welizwe ivela kubana ukhetho liyenza ngendlela efriendseng.
Kula malunga awe-CCC atshayo izolo emhlanganeni obukhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa koGutu esabelweni seMashingo ngeviki edluleyo kutshayo amanye amalunga aleli bandla eMagunje esabelweni seMashonaland West, eManicaland kanye laseMashingo. Lanxa ibandla leZANU-PF liqhubekela phambili ngemihlangano yalo yokukhankasela usekelo kukhetho lwenyanga ezayo, ibandla eliphikisayo ele-CCC lokhu libhekane lenkinga ekuqhubeni lemihlangano ezigoqela ukwaliswa ngamapholisa ukuyenza kwezinye indawo kumbe ukutshaywa lokuhlukunyezwa kwamalunga ayabe enelise ukubuthana. Kunje i-CCC ize yaya emthethwandaba ikhweza udaba lwayo lokwaliswa ukuqhuba umhlangano wabo eBindura ngesonto kusasa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampala fobembula,
lamlela ndwandwe.
Izakhamizi zasemaphandleni awewange phansi kukanduna mfuthu zibuthene izolo emkhosini wokubukisa ezokulima, ukweluka kanye lokufuya. Lo mkhosi uhlelwe ngenjongo yokuzofundisana ngendlela yokuqhuba umsebenzi ngesikhathi umhlaba ubhekane lodubo lokungani kuhle kwezulu kudalwa ikuguquka komkhathi i-climate change. Kubika uNotaba Dlamini.
bekungabizwa ozwayo omama becula begiya ngapho bebukisa ukudla kwesintu abakade bekuphekile okuthungwayo ngelala okugwacela ingcebethu okubazwayo kanye lenhlanyelo zendulo abazilimayo ukwengeza isivuno. Omunye wabesifazana abakade bekhona kulumkhosi ngunkosikazi Winfrida Ncube, yena oyintshantshi yokulima ngogantshompo njalo engumfuyi omkhulu wengalukhuni lenkukhu.
Singatshaya ugantshompo wami ngiyazuza amabele anganathi exaxa ngidla umnyaka uzuye phela nabazukulu bami. Angicela impuphu, angihlalambekile esiphaleni, kuyangisiza kakhulu kulokuthi ngiyesitolo.
Unkosikazi Shamiso Mpofu uthi kulusizi ukuthi iningi selalahla indlela yokulima endulo yokulima amabele angadingi izulu eliningi okufana labonyawuthi, uphoko lezinye.
Sesikubonile ukuthi kuphila kwakuphilwa endulo lakathesi njengoba kwehlukene kwakusenziwani, sakudinga sakuthola ukuthi yonkona kumele ukuthi abantu badle izinto esizilimayo ezivela emhlabathini ezingafakwanga izinto kuthiwa yini kwama-chemicals, akuningi okusenza sihlasele izifo.
Umgcini sihlalo weqembu labalini abadabuka ematetsi Chidobe kanye lekaChechethe umnumzana Ngqabutho Sibanda uthi lumcimbi wenziwe ngoba sebenanzelele ukuthi iyasweleka imfundiso kuzakhamizi ngezokulima emizameni yokumelana lendlala ebangelwa yokungani kuhle kwezulu kudalwa yikuguquka komkhathi kule iminyaka.
Iba khona ukuthi ulwazi abantu nxa banika bathatha kancane kancane basuka bebe sebeyandisa zona indlala ikhozwa ukuthi bayandisa zona izilimo esiyabe kukhunywa ukuthi hayi lingayandisi zona ezinjengabomungu zonezi maybe bengandisi lezi ezincane kodwa-ke hhayi sokungconywana lo nyaka nje kungaba yikuthi izulu njeba lingananga kuhle yikho sokubakhozele indlala kodwa but hhayi iminyaka le nxa kulinywe kuhle ezulini ekuhle hhayi ayibi kangako.
Abenhlanganiso ezimeleyo abakumsebenzi wokukhuthaza ukulondolozwa kwemvelo e-Igugu Trust bakhuthaza abantu ukwakha izibaya ezigonjolozelweyo ukuze bethole imvundiso. Ongumfuyi umnumzana Mbuso Nyathi uthi kusukela ekusungulweni kwalinhlanganiso ngomnyaka ka-2020 sebebumbe amaqembu ezakhamizi ezedlula ikhulu okugoqela lalabo abangafuyanga bebolekana izifuyo ezigonjolozelwa ezivandeni.
Siyamanyana singabantu abangu-5 ebantwini abangu-5 silenkomo ezingu-65 esizithathayo. Umuntu lo muntu siyahlala 7 days sitshintshe siye komunye 7 days sitshintshe sifaka izibaya lezi sisenzela ukuthi sonke sikwanise ukuthi lo ngelankomo siyamfakela ukuthi la yanjani akuzuze konke lakho esilakho. Umhlabathi wethu ligusu alila mvundo omningi, so singasebenzisa inkomo zethu leziya zisenza ukuthi thina siphangise ukuzuza isizuzu isivuno sethu.
Umnumzana Memory Sivanda kuhlangothi lukahulumende olwe Agritech uthi baphathisa abalimi ngenhlanyelo zezilimo ezehlukeneyo okuthiwa ngama small grains ayo avuma kulesi sabelo.
Inhlanyelo lezi ezenhlamvu ezincane ama small grain ayamelana lezulu elilushwana, ayamelana lokuchisa kwelanga kakhulu. Uma siqathanisa lomumbu, umumbu awukwanisi ukubekezela kodwa ke ama small grain ayakwanisa ukubekezela.
Lumkhosi oqhutshelwe emavinkilini awendlovu business center eWange ubuthanise ingcitshi zokulima ikakhulu abesifazane abaveze ukuba insuku sezadlula ukuthi bagoqe izandla ngakho bakubone kufanele ukuhlanganela ndawonye befundisana ngokuthi bengathola njani inzuzo yemsebenzini wokulima lokufuya beselela imuli zabo kusimo somnotho welizwe esingamanga kuhle. Kuphenyo lwezempilakahle kazulu olwenziwa inhlanganiso yomanyano wamazwe iUNICEF ngenyanga kamaba baveze ukuba inani labayizigidi ezimbili 2 million eZimbabwe lisesimeni sendlala esabekayo njalo insane eziningi azikhuli kuhle ngokuswela ukudla okwakha umzimba. Impumela yophenyo olwenziwa ngabenhlanganiso e-Rural Zimvak Assessment emangweni weWange esabelweni seMathebelele North uveza ukuba baningi abangatholi ukudla ngemfanelo. Abe-UNICEF bathi lokhu kubangelwa yikuguquka komkhathi osekusenza izulu lingani ngendlela yayizo lo ukuwa komnotho welizwe kanye lokubhaha kwemikhuhlane ehlasela uzulu owenza uhulumende engenelisi ukuphathiswa ngokugcweleyo kulaba abaswela ukudla. Ngimele iStudio 7 ngisendlovu nginguNokuthaba Dlamini.
Okwamanje sokuyisikhathi sokungena esigabeni sethu lapho esiphatha indaba ezimayelana labesifazana.
uhlelo ezabesifazana lilo sithandekile emhlanga.
Siyalamukela kwezikhathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosikazi Jasmine Tofa, ilunga ledale lephalamende emele idolobho lakoBulawayo, njalo elilunga lekomiti yedale lephalamende ebona ngeziphathelane labesifazana lamantombazana. Sicubungula umnotho welizwe ngesikhathi iningi lisithi alenelisi intengo yempahla ezitolo, njalo impilo ilukhuni. Sixoxa njalo lo nkosazana Vuhlebenkosi Ngwenya, ophila ngokudobha izibi azithengise njalo. Umqalisi ziba ngonkosikazi Jasmine Tofa.
Abantu baphelele ngaba asazi ukuthi wakuthatha njani. Ungakhangela ukuthi ama-price akhwelile. Yini kunizekeliso ukuthi umuntu beholi $100,000. Ungayithatha $100,000 leyana uyiphendule ibe ngama-US dollars. Isinkwa siyi-7,000 pounds, $1. Impuphu $4 50. I-cooking oil $3. Ichukela i-2 kg $2.50. So imali leyana siyiphendulele iyabe ngathi ibe $15. So wena enye imali uzayithatha ngapha abantu bayithatha. So lokhana kuyenza ukuthi kube lodlakela ezindlini. Ubaba ubuya ngkhaya ilanga lokuqala uzafika akhulume nomama nabantwana bakhulume ngobunzima. Kusasa kwangikhona kumele kube neplan. So it's a very difficult situation.
Liyake lixoxe yini ngodaba lona lolo lwezomnotho welizwe lokuthi luphatha njani abesifazana njengekomiti yephalamende ebona ngabesifazana lamantombazana?
Sixoxa ngakho kakhulu ukuthi uhulumende mele aphathise omama labantwana. Umthetho weZimbabwe utsho njalo ukuthi omama labantwana mele baphathiswe. So njenge-women's caucus yilo daba esiyabesilukhangele kakhulu, ngokuthi kungayekela ukuphathwa kuhle omama labantwana yikhona pho kungena khona abantwana sebesenza izinto ezingalunganga, njengokungena sebesenza i-child prostitution, sebengasalaleli ngekhaya ngokuthi ngikhaya kula kudla lani. Siyake sihambe sibhoda ngeZimbabwe siyenza ama-public hearing sikhulumisana labomama, kodwa bona omama labo sebediniwe ngathi sibuya sithenga ukukhuluma bengatholi lutho olubambekayo. So kuqakathekile ukuthi uhulumende abone ukuthi omama labo bayabona ukuthi bayanakela.
Sixoxa njalo lo nkosazana Vuhlebenkosi Ngwenya, ophila ngokudobha izibi azithengise njalo.
Umvuzo kakula muntu wenkosi, akula vele kunzima, phila nzima sibili ukuthi nje ungeke uhlale ungahlali yadlani. Mina ngiyavuka ekuseni mbhodabhode nje nama-refuse dump lapha ngidobha ama-plastic. Ngadobha ama-plastic lawana sengibuya ngiwahlubahluba ngiwafake emadeleni. Ngafaka emadeleni bese ngisiyathengisa. Ama-buyers la abhoda ethenga, abantu nje baya bebhoda bezithengela, bathenga 25 cents kusiya ku-30 cents kg. U-trader uthenga 40 cents kg. Ngabe bathi khwindi jana phela manje kuyephula bathi bona kuthiwa umbuhulumende uyangenela ukuthi thina into esidobhayo yiziki lezi akufanelanga sithiwe imali engcono.
Ye lake laba le mzamo yokuthi uhulumende angenele umsebenzi wenu lawo ube semthethweni, kuyaphumelela yini?
Ngiyaphumelela nje, kwathiwa kudingakala ukuthi siqoqeke nje phela ngiyama-westpickers. Singaqoqeka kuba lula ukuthi asisebenzisane lathi.
Lisaqoqana yini?
Hhayi, siyaqoqeka, siyazama ukuthi siqoqeke.
Sikhuluma nje, kuyasebenzeka yini lapha ezitaladeni? Kuqala lalisithi kulokuhlukuluzwa ngamapholisa kamasipala, kumbe abanye abesilisa abathi ichiyana umsebenzi kube yibo abawenzayo. Lisebenza lula yini kulezi nsuku?
Hayi, lokhu kwangani thiwa ungani sesivumelekileka kudingakala ukuthi siqoqeke ukuze siphiwe amaphepha ethu akwanileyo. Hayi, kuyasebenzeka, asihluphani.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Vuhlebenkosi Ngwenya, ophila ngokudobha izibi azithengise ukuze anakekele imali yakhe. sixoxa njalo lo nkosikazi Jasmine Ntofa, ilunga ledale lephalamende. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga. Ngikho lapha eWashington DC.
Epuma enkundleni uMamhlanga udedela kuChris Gande. Yena ke osethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lembongi uObert Dube.
Owakuqala ngiyakwamukela kuhlelo omnumzane.
Ngiyabonga kakhulu mfowethu, ake ngibingelele abalaleli bonke, bese ngibingelele abasakazi okhulumayo ngoObert wakoDube.
Sizwa kuthiwa nguwe obe imbongi ehaye owayengumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma. Ungasela ukuthi inkonzo yakho le ibingeyani kahle kahle, usichazele nje ngamafitshane.
Ngimenyiwe mina ngathola ucingo lokuthi ake ngizohaya owayengumongameli wakele South Africa. Umuntu ongumemile wangafihli wathi uZuma ungumuntu wesintwini, uyathanda into zesintu, sibona ukuthi wena nguwe imbongi eyesintwini ekwazi ukuhaya ngesintu. Basebe ngicela bathi ngiqoke ibhethi lanxabe kuqanda, bathi ungaqoke enye imvunulo, qoka ibhethi ubuye ngapha uzohaya umsholozi. Nabuya ke uthe ngena phakathi komcimbi, yime ngimngenise ngokumhaya. Ngibona ngani bakithi abalandeli bami bayakwazi ukuthi lithi thuba ngifisa nje ukuthi ngiyafisa ukuthi aliba ngabe uNkulunkulu uyahambela ezifisweni zami, ngimbone nje ngamehlo. Ngithe ngithola lolo cingo ngagijima ngayambona ngamhaya. Uthande kakhulu inkondlo zami, ngize ngamnika le CD lami, walithenga walibhadala, yasibe walibhadala, wathi hayi msebenzi wakho ngiyawuthanda mfowethu. Uze wathi lezi angelo zakhe ngimbhalele zona ngimthumezele.
Ngikuthazo bani ongayipha labo abafuna ukuthi labo babe imbongi njengawe?
Ukuba imbongi ngumsebenzi ongathandwa ngabantu abaningi kakhulu. Imbongi zithandwa ngabantu abathanda isintu. Yikho kwesinye sesikhathi abanye bazi bathi mhlawumbe inkondlo zithandwa ngabantu abangafundanga, kodwa akusilo qiniso, ngoba inkondlo zithandwa ngabantu abathanda isintu, sintu, sintu sibili. Pho ke nxa usuthe wangena kulumkhakha omele ubonke uyakhweza amasokisi, ungathanda ezesintwini, ubona ukuthi esintwini leso uyajula, uzike uzinze sibili, ukwenzela ukuthi inkondlo zakho zizwakale emphakathini, zikuhlehlele abantu bazizwe. Abanye bathanda ezesikhiwa, nxa uthanda ezesikhiwa zithanda izenzo uzujule kuzo njalo. Kodwa ke lapha enkonzweni ngiyesengubonde mina, hayi asontshelula nje njengokungena nje enkundleni yemidlalo ukhabakhaba ibhola, kunzima lapha.
Yena khona ukuba imbongi njengalokho yikho khona, kuyaletha yini ukudla etafuleni?
Yebo, kuyaletha ukudla etafuleni. Kumele uzame nje ngazo zonke izindlela ezinkulu ukuze uthole ukuletha ukudla etafuleni. Kodwa kwesinye sezikhathi ungazama nje inkondlo uzame ngezikhathi zonke ungalethi lutho ukukulethela ubuyanga. Sengikhulume lembongo ezininzi kakhulu, lembongo nje ehlone try Southern Africa uMzwakhe Mbuli ayekhala ngakho, lami ngeke ngikhala ngakho ngingakaze ngamtshela. So embongini lapha bakithi hayi kulobunzima obukhulu kakhulu, ngoba abantu inkondlo kabazithandi njengomculo. Kuthiwa kulama shows amakhulu abantu abazivizi imbongo, ngoba abantu babefuna ukujayiva begida. Yithi nxa usuhaya kula muntu ojayivayo, kula muntu ogida, abasebelaleli. Phuke unzima ke lapha. Kwesinye sesikhathi ungazama sibili kungabuyi lutho etafuleni, kubuye nje impukane nobunyonyo. Kwesinye sesikhathi uzama kube khona. Ingakho angeke ngithi kuyaletha udle etafuleni, njalo angeke ngithi akulethe udle etafuleni. Kuya ngenhlanhla lokuthi umhlobo wenkondlo zakho uhaya kanganani, lokuthi ukhankase wakhangisa kangakanani, wathola abantu abathanda inkondlo yini. Lapho ngaba lenhlanhla uthola imthonselanyana.
Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga kakhulu abalaleli bakithi ngokusixhasa, ngokulalela, ukusilandela enkundleni zokuxhumana laba maphephandaba ukuthi basiqhamise, kungasibo bakithi ngabasazi ukuthi siyini. Ngiyafisa lokuthi abalaleli mabe sibona kulokho kunye sikwenzayo esiphambuka kikho, kumbe abafisa sikwenze, abangakukhulumela emphakathini kuyasithela ihlazo, kusiyise, kusikhiphe isithunzi, abeze ngasese bakhulume lathi sixoxisane, lathi kuyasakha. Umuntu kazakhi wakhiwa ngabantu. Angibonge msakazi.
Hello ke ngu-Obert Dube imbongi ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilalo.
baveza itemba abakumdlalo wenguqu ukuba imizamo yabenhlanganiso yeFIFA ingavulela eZimbabwe amathuba ukuthi libuyele ekudlaleni njalo ukudlala lamanye amazwe. Kubika uJoseph Njanji.
Ukuvakatshela kweZimbabwe kwenziwe liqula elibunjwa ngabathathu abathunywe inhlanganiso yeFIFA ukuzoxazulula ingxabangxoza ebhekane lomdlalo wenguqu kweZimbabwe kuchazwe ngomnikazi weqembu labasakhulayo leGolden White uKhoso Nyathi njengesehlakalo esipha ithemba kulabo abaphatheke kulomdlalo.
Kuyasithabisa ngoba sesikwazi kuzaba ne-interim committee engxenye zabaneutral.
Umdlalo wenguqu uThabiso Ndlela othi ukhulekela ukuba ilizwe leZimbabwe livunyelwe ukudlala lamanye amazwe ukuze kuvuleke amathuba okuba bebonwe ngamaqembu akwamanye amazwe.
Manje ama-players eZimbabwe sifuna ukubonakala lathi siyabantu abale-talent.
Inhlanganiso yeFIFA ithumele uSolomon Mudege, uGelson Fernandez kanye lo-Arthur D. Almedida D. Silva kweleZimbabwe njalo laba baqhube imihlangano labe-Sport and Recreation Commission kanye lomphathidambo wezemidlalo uKirsty Coventry. Ilizwe leZimbabwe limiswe ukuphatheka kunhlelo zenhlanganiso yeFIFA ngonhlolanja nyakenye ngemva kokuba be-Sport and Recreation Commission bemise umsebenzi inkokheli yeZimbabwe Football Association ekhokhelwa nguFelton Kamambo yona ebisethiswa umlando ongaqhubi ngemfanelo womsebenzi wayo. Kusenjalo iqembu leLinders kusasa ngesonto lizadibana leqembu leTriangle ngaseBarber Fields, kuthi kweminye imidlalo iqembu leGreen Fuel lizadlala leChicken Inn ngaseGibo, iqembu leWange lizanqikelana leZPC Kariba ngaseColliery, iSheshiyam izadibana leNgezi Platinum Stars ngaseBata, kuthi iqembu leSimbabwe lizemukela eleManyika Diamonds ngaseBaobab. Sikhangele impumela yemidlalo edlale namhla kusigaba seKasilaga Premier Soccer League. Iqembu leBulawayo Chiefs litshaya leCape United nge-2-1 ngaseLuveve. Iqembu leDynamo libe ngujikelo bhanqa 0-0 lele FC Platinum ngaseBarber Fields. Iqembu leYada linqotshwe nge-2-0 leBlack Rhinos ngaseBaobab, kuthi eleCranbourn Bullets litshaywe nge-2-0 leHerentals eNyamunga. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi we-Afropop uMuthi Omnyama, yena-ke owethula i-single yakhe ethi Samhlalisa. Samhlalisa phansi.
Mina igama ngu-Ayibonga Mafu, kodwa esitejini ngihamba ngumuthi omnyama. Namphuma koBulawayo kuntuduzo yethunqa kumfazi osaya indoda ya mina. Ngihlabela afropop kakhulu, ipiano nje ngisesitayileni lami, into engizamileyo pari ikakhulu ngihamba ne-afropop.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ya, ngoba ngithenga ngiphuma koBulawayo eMagwegwe, inamba engizisebenzisayo izona lezo engepha ngazo, then kulezinye futhi ezibhaliwe ku-about yami kuWhatsApp izo engizisebenzisayo futhi nginamba ezithini.
Abalandeli ubashiyela wapha manje?
Ya, abalandeli into engingafuna ukubashiyela yona iyi-1. Leso isicelo sami esisuka ngaphakathi kube supporte ingoma zalokhali, besupporte ingoma zalokhali kakhulu.
Lakho-ke umxhuma uMuthi Omnyama kunombolo zakhe zocingo ezithi +26 377 303 142. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.